Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTando Nogawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-17 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotsha iParliamente, eSenate lakuma-Council. Amanye njalo amalunga aleli bandla athi awakhethwanga ngumphakathi.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ihlanyele khona.
Kodwa ibandla le-CCC lithi kuyayangisa ukuthi uMnumzana Phugeni achiye ibandla lakhe le-MDCT esiyakhulumela uMnumzana Chabangu ngemva kokuphatheka ekuxotshweni kwasebangamalunga e-CCC.
Ubaba uThabangu uthi uyaklina inhlanganiso. Kobulawayo ngilayo leyo nje ukuthi okay, lapha kwakuwine abantu babethe bafuna abantu. Lapha abantu babethe bafuna abantu. Umuntu mvele usangakunika wona. I-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr. Khubi.
Kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalela kuma-Council okwenziwa nguMnumzana Chabangu.
Into le idanise amalunga amanengi, njalo idanise izakhamizi, njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we-Citizen Coalition for Change, uMnumzana Advocate Nelson Dlamini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotshisa iParliamente, eSenate lakuma-Council amalunga aleli bandla athi kakhethwanga ngumphakathi ezikhundleni zabo kufakwe labo abakhethwayo. Kwaba lokukhonona phambilini kokhetho, amanye amalunga esithi abantu abakhethwanga nguZulu basuswa kwafakwa abangayisibo, abanye bevela phandle kwendawo lapho abancintisa khona. Isikhulumeli sikaMnumzana Chabangu, uMnumzana Khaliphani Phugeni, uthi kuza kuba lula ukukhipha labo abangena ngohlelo lwe-proportional representation kumakhansili ledale leParliamente leSenate, njalo labo abanqoba kukhetho baza kuya kuma-by-elections engamenyezelwa nxa inyathelo leli seliphumelele. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele osithandekile mhlanga weStudio 7.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ihlanyele khona. Siyakwazi ukuthi ulandela unyawo lukababa uMondlura lapho wayehamba exotsha abantu eParliamente kwaze kwaphela 5 years abantu bengasebenzi kungalalutho olwenziwayo, lokho kungama-by-election. Siyambona sibili ukuthi eninqwane le ama-PR lama-senator lawo angakhethwayo angena nge-party list proportional representation. Uyakwazi mhlophe kungaya kuma-by-election kasoze zuze lutho. Njalo sibona ngani udlala ngomlilo ngoba lokho kwenzayo yi-criminal case, yi-fraud, yi-personification, wonke ngamacala asemlindele emapholiseni nje lama-court, ngoba sikhuluma kanje uyafuneka emapholiseni ukuthi eziphendula ubuqilindini obenzayo, ngoba into eyenzayo ilolunya olufana nalenyoka. Abantu basebenze nzima ukuthi bazuze ama member of parliament nama senator nama councillors, sikwazi ukuthi sahluthunyelwa amandla lempahla ngumondzura, saziqalisela i-CCC, namhla sebuya egabaza esithi ngeyakhe. Hatshi, sesimangalele emapholiseni ngamacala owenzayo esithi criminal charges. Lokhu ukuthi uzaxotsha abantu, hayi singake sanqabela ngenzo okufunayo, kodwa umthetho uzahlangana la iphambili ngenxa yokuthi into enzayo ayisikho emthethweni, ngumuntu nje ovela endleleni besethatha iphepha ebhalela iziphathamandla zeParliament. Labo kunje babamba umlomo ngaphansi ngoba sebebonile impela ukuthi lo ubaba ohlukuluza abantu kangaka kakhulu abesintwini hayi umbhedo nje. Sicela ukuthi enze okwenzayo, bazamcutha phambili njengoba bathi Papa Juba sizakucutha phambili.
Umnumzana Phukeni uthi ikheli yencwadi leyo elotshelwe umnumzana Chabanga ibingeyama ofisini awe-CCC, okutsho ukuthi liyananzelela ukuthi isiphathamandla saleli bandla. Ungathini ngalokho?
Ubaba uSengezo kazwisisi umthetho, okutshengisa ngani kazwisisi ukuthi umthetho uhamba njani. Waforja amaphepha owabhalela incwadi kiwo, wafaka i-address yethu ye-ofisini yethu eku-3rd Street lo-4th. Yiko-ke yena ukuthi ungaphi khathesi ucatshile ubalekela amapholisa. Sasizayithumela ngaphi ama-summons akhe thina singamazi ukuthi uhlala ngaphi, yena ebhala incwadi wafaka i-adresi ze-ofisini. Oziqilindini uyenze ezinye izinto engananzeleli ukuthi saza zizamphendukela. Incwadi owayibhalela uSpeaker of Parliament, the President of the Senate, wafaka i-adresi esehofisini yethu eku-3rd lo-4th. Yikho-ke lathi siphindisele khonapho, engayekeli ukuyayithatha izindaba zakhe ngoba yikho owathi yena uhlala khona, yikho wasipha khona i-adresi. Ungaze umdinge, kasabambeki, sehlale ecatshile ekuhamba amanga esithi funa ukubulawa ngabantu. Asibulali bantu thina, singabantu bomthetho, iindaba zethu ziphelela emthethweni.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa ke, lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ngodaba lokubana umnumzana Chabangu wasebenzisa ikheli yehofisi yebandla engelamvumo, yikho ependulwe ngayo ikheli le ukuthi incwadi ziyefika khona le ehofisini lapho afaka khona ikheli. Njalo ulimzwile ke lapho ubaba uMafa esithi yena hatshi ke umnumzana Chabangu bamhambise emapholiseni, usedingwa ke sikhuluma nje ngamapholisa, kutsho umnumzana Mafa. Ngesizwe ke okwakathesi isikhulumeli sikamnumzana Phukeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, esipha yena icele likamnumzana Chabangu.
Ubaba uChabangu uthi uyaklina inhlanganiso kobulawayo, ngilayo leyo list ukuthi okay, lapha kwakuwine abantu babethe bafuna bani, lapha abantu babethe bafuna bani. Omunye umzekelo sangakunika wona, i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr. Kupi, unumber 2 after Dr. Kupi ngicabanga kwaba ngubaba uColette. Angithi uyabona
abareplacewa kungela lokhu abakubiza nge-by election, yilaba abaku-PR, anti sokule PR ku-council, kule PR ku-National Assembly yabo mama lama-youth, tobezokusiba ku-PR i-Senate, Senate yonke i-PR. Laba bama-constituents lama-wards, yibo lapho kuzoba lama-by-election khona. Ukuthi bangaka hayi bengingakamuzwa ubaba unobhala ngingambuza, then next time angithola ithuba ngizolazisa. Ma ngabe ungivumela kusasa ngingakuphathela ilist yonke yakobulayo, ilist yonke yakobulawayo ngilayo, ngiyakwanisa ukuyithola. Ngikunikeza umzekelo, unumber 1 kubo baba kusinini kwaba ngumelo Sinyane, unumber 1. Unumber 2 kwaba ngubaba uprofessor uWelish Ncube. Kodwa bonke labo bantu khona ngitsho nokuthi bafakwe nje, abazange bafakwe. So yiyo into ama-citizens acela ubaba unobhala ukuthi akasheshe ayilungise lena.
Abanye balokhe besithi bathanda ukwazi ukuthi umnumzana Chabangu ulithatha ngaphi igunya lokwenza lokho, njalo uyisikhulumeli sakhe ngaliphi.
Ngabe phela akuyena u-interim SG, ngabe bonke labo abantu okukhuluma ngabo manje baseParliament, kodwa ukwazile ukubabiza ngoba elaso leso sikhundla. Ngaphandle kwalokho-ke, angithi bathi bambhalela incwadi bembize enkantolo indaba le izokhulunywa enkantolo. Incwadi leyo akwazi bayidilive kuphi? Bayidilive kuParty Office kobulawayo.
confirming ukuthi lo muntu number 1 ni member yabo njengoba bebephika bese ayiso member yabo. Number 2 yi officer engu SG akuyena ozit nguye ibamba manje lika nobhala jikelele
okokuthi ngimkhulumela ngalipi hayi akufuni bona laba bantu yaba minde indaba zabo avela kubadingi lokubadinga. Ungakhangela lana eSouth Africa umakhelwane wayengumongameli ubaba uGedle Hlekisa uJacob Zuma ukhulunyelwa ngubaba uManye ubaba uMzwanele Mani uyi member of parliament under ESF ubaba uJacob Zuma siyamazi sonke ukuthi uyi member yeANC manje usengu-chairperson weSANCO Civic Organization yaseKZN ebambanele ANC.
Okunye msakazi okwenza ngivume ukumkhulumela ikuthi into eziningi akhuluma ngazo ngiyavumelana lazo. Maye khuluma ngokuthi kobulawayo akwenzi ukuthi uyelanda umuntu emaswingo ngoba ulikaranga njengo-president we-party uzomfaka uthi akaphathe kobulawayo uthatha abantwana bakobulawayo ubamise eceleni le ukuthi bangavele bake bamkhonteste lowo muntu uzoba recall. Kurongo lokho. So why kungamelanga ngimkhulumele lokho? Lokho akudingi ukuthi kuyiphi iparty lokho. Akulunganga ukuthi eVictoria Falls le kuthathwe isizalwane esingaso saseVictoria Falls esingaso salana eMathepeleland esisuka khonale emaswimi kuthiwe nguye ozoba ngusodolobho. Msakazi, kobulawayo njengoba ngikutshela manje kobulawayo kuyo le nhlanganiso kulabantu abangu-2 abazikhulumelayo ngile voice note engakuthumela yona abathi yibo abaphiwa igunya ngumongameli lokuphatha ibulawayo. Owokuqala usuke emaswini, owesibili angikho sure kodwa naye akuyena umuntu wemathebelele. Manje bese lisithi kuthulwe kanjani kana lana lokho kuliswa ngobabuthabanga yikuthi thina wayi kumele sihlale sizichaka elizweni labo khokho bethu. So angikwazi ke ukuthi kudinga membership. Lokho akudinga membership, mina ngazalwa ngumthakazi nje ngikhulumela wonke umuntu nje ongakwaziyo lokho ukuthi vela kangazi. Ngesikhathi i-government isilwa lo baba uNdlovu ngamela ubaba umbishop wa Roma wonke umuntu ethule kulona lelizwe bese saba. Ngakhuluma ukuthi i-government imecela lo ngoba imbona ukuthi ngumthwakazi. Akukho umuntu wathi kimi kanti wena uqaleni ukuba ngumcatholic kanti wena ngumsabatha alikuchongo lokho. Ngizomkhulumela ubaba uThabang, ngizobakhulumela bonke abantu bakithi even la khona ngale eManikaland bakhona balokubuya kimi bangicela bakhulumele even eMashonaland ngikhona mina umongameli walabo abangela voice khona uKalban Pugen uzolikhulumela and andinge permission yomuntu.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu ozithi usaphetha isikhundla sika nobhala jikelele webandla leCCC. Lokhe sikudaba lunye kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla leCCC edalela kumakhansilo okwenziwe ngumnumzana Chabangu. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirohotsa.
Laba bantu ba recallwe eParliament kabazange bengene kathathu eParliament mbonani kube lama sitting then amabili nga emane mbona ama sitting la aba mathathu kwayo khala phela umchilo oka Sengezo owe recall owenza ukuthi abantu bekhitshwe eParliament. Into le idanise amalunga amanengi njalo idanise izakhamizi njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we Citizen Coalition for Change umnumzana Advocate Nelson Chamisa. Bathi bona lokho kwenzakalayo kufana nalokho okwayenziwa nguDouglas Monzora ehlukuluza amalunga eMDC Alliance wakhipha eParliament. Abantu bathi lokho kwenzakalayo into elingisela umkhuba oka Monzora. Abantu bathi abasoze batshintshe indawo, abasoze betshintshe ibandla abalisekelayo bazabe besekela ubukhokheli buka Mnumzana Advocate Nelson Chamisa.
Manje nxa kuyukuthi sokwenziwa ukhetho lwesibili kumbe ama run off ama by elections, sorry, ungasela uthi nxa kungenziwa ama by elections lizavisela yini bona labo kade bekhethiwe kumbe ikhona indlela izasetshenziswa njengoba sisizwa umnumzana Sengezo Chabangwe sithi labo ababefakiwe babengakhethwanga nguZulu.
Okwaqala asivumelanda loko kulunya ngusengezo chabamu njongo bapela owa kulunya enywa tini ya locha ngu ostalo siziba guso badu kuti usengezo lo gasilo lunga the citizens coalition for change ini upamba nisa kwe tutina ngege sachelwa mumuntu onga so lunga the citizens coalition for change ye abantu bengani imbono kutu kuti kuyo kichwa abantu parliament umuntu onga so lunga letu hailo kosi siyakwala njalo nxa sikhangele ukuthi ama by-election nxa engabakhona lokho kuza bonwa leso sikhathi sama by-election ngoba siyazi thina ukuthi izanu izama ukuthi inciche i-citizen coalition for change umoya iyenza ukuthi i-citizen coalition for change iswele izimali ezibuya ngaphansi kwehlangothi lwe political parties finance act lokhu ikwenza ngendlela eyokukhipha inkokheli ezikhethwe abantu edalile parliament. So lokho esikubonayo okwenzakala siyazi ukuthi imizamo yezanu PF kodwa phela izanu PF isebenzisa isiphamaso esingusengezo jabangu kuyokwenza usengezo uzabe sezenza yena umuntu okhonona ngesizwe coalition for change kodwa thina siyazi ukuthi udiwo lwafuzimbiza so ukhetho lolu oluyaba khona siyazi thina ukuthi iZANU PF ngayela njongo yokubiza ama by-election ngokuphangisa esikwazi thina esakubona ngesikhathi sika Monzora ukuthi ama by-elections abiza vele sokusikele isikhathi esifitshane ukuthi singene kolunye ukhetho konke khonoko kuyinhliziyo embi kuyinto engasimangalisiyo ngoba iZANU PF ijwayele ukuba lukhuni ebantwini beZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa esikhulumele sebandla lesisi kobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi ukucubungula okwenziwe lugatsha lwamapholisa kwele South Africa oluthiwa ngamabhungane luveze ukuba indodana kamuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uChatunga waphiwa imali edlula izigidi ezilithumi zamaranda ngomunye osebenza lomnumzana Ewan Macmillan odaba lwenkohlakalo oluthiwa yi-Gold Mafia khona ngale South Africa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi kulomunye ujaha uMcDonald Takunda Fende obotshiweyo ngemva kokuntshontshela imali izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu lantathu 53 ezakhipha imali yokuya kwenza umsebenzi wokugcina ogogo lezalukazi kwele Bhilitane. Abantu laba bahlawula imali efika phose inkulungwane zamadola ezifika phose amashumi amahlanu $46,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono lisithumele nge-WhatsApp.
Sawubonani, sawubonani sithi uyasebenza, sawubonani ngulube lokhulumayo, ngulube. La ubaba lo uChabango unjani kanti? Unjani ubaba uChabango? Lo uzwakala ngamsebenzela ntoni kanti? Hayi man. Ana wabona basobola yini ekhaya? Kanjani abanye abantu kanti? Cela ukubuza isinyisi bathi sike sikhulume nabo man. Labo chuma labo masike sikhulume naso wabuza. Wena basuthi abantu basobola kanti bacingela bona izinto zabo, bacingela abanye abantu. Hayi sengicekele ingidibanise nabo la. Abantu mina ungulube lapha eCape Town la nami ovegetarian but ngiyasokola ngisegangeni nilala njengenyoka lala ngisikhanda ukuthi ngingahlala lo muntu angambulala so wabona impilo enzima but salilwela leli lizwe azandilwele izanu kuphela. Hayi uChuma ndiyamazi from guerrilla warfare, ndiyamazi uChuma.
Studio 7, Studio 7 ninjani lonk nabasakazi we-Studio 7 ngicela libala ama-audio ami please. Mangazwa umnotho waseZimbabwe kuthiwa khona ngoba lile so tsuku 6.6% umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kulabantu akula nama business akuna nama firm ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide ile khuphula umnotho yazi umbuso waseZimbabwe so hayi amanga aluhlaza joko amanga aluhlaza joko ende futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kungananana ukudla kudula kangaka kuzisa ubuhlungu kakhulu lokho kuzisa ubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuma TV
mina mangalisa yilaba abagxeka uChabango futhi uChabango bamgxeka bathi umthengisi izizanu uChabango waye kungalalelwa izikhalazo zikaChabango ukuthi uChabango ukhala ngayo bese ukuzama ukulungisisa izikhalazo zakhe uChamisa ngomtando wayiphikiswa bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni okuyinto eyalwa nguChabango ekhulunyelwa ngubantu bemathebeleleni basivukeni sekele ukulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare selokho esithi uChabango urongo izizanu ubambelela istrategy uChamisa manje ukuthi wadliwa waroje ekhethweni awulanto ayenzayo uChabango ngesebambelela istrategy benibeli isida yakho niweek
Studio 7 linjani basakazi labalaleli yengaphendula le indoda ethi yona abantu babelokho besithi umthwakazi indawo yethu thina abantu abantu besintu yiyo kuthiwa ngumthwakazi so yena nxa engathena sokulabazukulu labo bani bani babo hayi lokhona thina sikudingi ngaza ke sitshelwe ngabantu thina abazayo endaweni yethu besitshele ukuthi akumelanga sibize indawo yethu ngebizo lelo thina vele singumthwakazi akutshintshi lutho ngaze uye ngaphi ephenduka uye ngaphi siyala lokho esingumthwakazi ye
Studio 7 yabingelela linjani siyabonga izindaba hayi futhi kuyamanga zokwenziwa ngabo Chabango bayajabula sibili mangabe izizalwane zeZimbabwe zihamba zijampana namabhoda siya kwamanye amazwe siyade umsebenzi eZimbabwe kathesa kula zibhedlela kula makilinika kula mandla kula gesi abantu bayahlupheka imihla namalanga kodwa uChabango uma abantu bezama ukuvusa amabandla angakhona ukuyakha ilizwe katsha bayawabulala Chabango yekanini into eyenzayo ihlukumeza abantu koze kube ningihlukumeza imiphefumulo yabantu yezizalwane zaseZimbabwe
linjani badala linjani badala ngisenda imeseji ngiseJohannesburg mina ngokubongani sicela ukwazi ukuthi kanti lo yena uChabango yena uzithi unguwe triple C mawuyezwa ukuthi triple C abamfuni usuthi lo muntu ngenye indlela kulo muntu ongathi ungenhlangano ethile yena kuleyo nhlangano engafuneki engaziwe engahlali labo phansi ukuthi ukuthi lo muntu lo uyaforsa vele njengoba uyabona ukuthi umuntu lo uthunywa izano lo muntu ngowezano lingathana ngamakhanda lizondane libhekane kabi kodwa lo muntu liyambona ukuthi vele ngumuntu osetshenziswa izano abantu bangazondana bekhulumane kabi kodwa bayambona nje ukuthi yena lo muntu usetshenziswa izano abantu bazabhekana ngamehlo abomvu bebhekane kabi bekhulumane kabi lesikhulumeli sakhe leso kuthiwa ngupugeni yini abayikhulumayo ngoba bayabona ukuthi ku-triple C waye bengahlaleli abantu be-triple C ma bengabe-triple C bekhulumela bebetho ukuthi bekhuluma into ezithandwa yi-triple C ngoba be-triple C wonke ababafuni kodwa bona babhizi bakhuluma besemaceleni waye bengahlali labo ema-ofisini okhombisa khona ukuthi izisebenzi zezano-P F hayi siyabonga abadala hayi siyabonga
ngiyalingelela ku-Studio 7 bazithi basakazi bethu ngomusa wenkosi siyalingelela lonke ngitasinga ku-Studio 7 siyabonga futhi ngohlelo lezi esilisethulela zona siyalibonga kakhulu ngabe sizizwa kuphi news siyalibonga kakhulu bakwenkosi singazizwa kuphi thina abezimbabwe show ezizawevela kula news ezimbabwe news ezikhulunywayo ezikamnakaka labo thulincube angathi liyakwazi ukuthi ezizawevela kula nto ezimeleyo akula nto ezimele ezimbabwe akula lutho okutwala ezimele amastudio ngayezanu namapholisa ngayezanu socha lezanu yonke into ekhona bakula nto ezimeleyo amajaji ngayezanu so ngabe sizizwa kuphi lezi nezuka yisini siyabonga kakhulu Studio 7 kube lisethelele indaba njengoba ezinjalo kuyasijabulisa lokho libambe kanjalo ngoba thina laba siphila nzima singaze kuthiwa kuphi inkinga zethu abakuthi sethulelwe yini kulapho singaze kuthiwa khona ngiyabonga
kum kuyashelela yebo kuhlala kushelela emlonyeni abanye abantu kuyashelela emlonyeni egcine sekuthuka wena ungazange wakhuluma into embi yena ibe mbi kuye ngoba uyabe kuzonda hayi nami ngiyabonga kabazondayo ungizonda uzuye kufa ngoba lami mhlawumbe siyathi singena ezulwini mina ngingene wena ungangeni into esikhuluma ngayo lapha ukuthi mina in my life I'll never be a ZANU PF in my life since in my life I'll never be a ZANU PF if you want to see me undingu uzangithola and ngizakutshela kahle ukuthi mina le ZANU akuhlangani I've got experience ngalinto le so into engikhuluma ngayo ke lapha abantu bakithi ke abalalela into engikhulumayo sengikhuluma ke ngeJewish iIsrayeli nama Arab yebo ye amaananasi labana basukele elo ngoba baseGaza basukela abantu bakithi ama Palestinians of which abantu labana ama Palestinians bafana nathi thina baseZimbabwe esihlala sihlupheka sibe iziphepheli soke sibaleka sibalekela ukubulawa yebo ye saba nenkinga mpela enkulu la ngesikhathi seGugground sabulawa njengawo ama Palestinians njobe bulawa kathesi manje Netanyahu loyana uvele uyisignatory enkulu ehleli ukuthi America mayisizwa uNetanyahu esithi hawe ikigijimise yakhona o sahlupheka abantu eAfrica bathwele nzima and ngiyaphinda futhi Africa don't have leaders America and Europe we don't have leaders silabantu abagreedy abafuna ukukhokhela bengafuna ukukhokhelwa njengoba mina ngiyafuna ukukhokhelwa that's why ngaso president thank you ngiyabonga sibonile la comment anje ngekufa thank you
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 siyacela abalaleli lingathuki siyathola imilayezo eminingi sibili abantu besithi uthaba ngulokhu lalokhu bethethisa lokunye okunjalo hayi asikhulumeni nje inqondo yethu singathuki siyabonga Dollar B lo page wesidubela ke uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukana sike sikhangeleni inhloko zendaba ebezikhokhela ozibiza ngokuthi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela uxotshisa ephalamende amanye amalunga ebandla le-CCC athi kawakhethwanga ngumphakathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.